Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lozindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Lingani tshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-8 Mabasa 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amazwe enhlanganiso yomanyano weSADC asevumelane ukungenela kumpi yakwele Mozambique esatshelwa ukuthi ingaxaphakela laseZimbabwe.
Ibutho leMozambique lona selitshengisele ukuthi lokhu ngeza likwenelise lilodwa.
Ibandla leMthwakazi Republic Party livinjwa ukutshengisela kobulawayo, kodwa kwele South Africa ukutshengisela kwalo kuyaphumelela. Owayengumqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT umnumzana Abednego Bebe uthi kayanga kubandla le-MDC Alliance.
Ngabathi ke uBebe labantu benkayi sebeunitile ne-MDC ngezinye indlela ukuthi ukulwa okwakukhona sesikufake eceleni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Zimbabwe kunye lamanye amazwe angumakhelwane sebevumelane ukungenela kwele Mozambique ukulwisana labahlamuki besiMuslim abedlulisa amalawulo asebibulele abantu abaningi, inkulungwane lenkulungwane zabaleka emizini yazo okwesatshelwa ukuthi lobu budlwangudlwangu bungacaphakela kumazwe angumakhelwane abalisa leZimbabwe. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuphuma emhlanganweni weSADC Troika lapho umongameli Emmerson Mnangagwa wabekhona laye labomongameli bakwele South Africa, Botswana lele Mozambique. Lo mhlangano uthi uthole imibiko yokusukunyezwa okwenza omama labantwana ngabahlamuki laba. Lo mhlangano uphinde wathi kumele kube nomunye njalo umhlangano mhlaka 28 wayona le nyanga ozahlela ukuba amazwe eSADC angangenela njani kwele Mozambique. Kule mpiko ethi asebebulewe ngabahlamuki laba sebezidlula inkulungwane ezimbili 2600 ukuthi abafika pose isigidi esisodwa 670,000 sebedinga ubuphepheli. Abahlamuki laba bese behluthine ingxenye yedolobho lePalma. Ekhuluma leStudio 7 uretired Colonel Basa Makhwizi omele abalweli bempi yenkululeko abalwa bekuviyole Zipra uthi okwenziwa inkokheli yeSADC kulungile ngoba kule mithetho yalumanyano ethi kumele amazwe la avikelane. Ukucubungula ezombusazwe umnumzana Freedom Mazi uthi kumele amazwe wonke azwele uzulu weMozambique usizi, njalo ukungenela kweSADC kufuze kube yikuvikela uzulu weMozambique.
Ngombono wami ngibona ngazani iSADC kumele ingenele ngoba sokube lokufa kwabantu abaningi, njalo abantu abaningi sebeziphepheli beselizweni labo. So leyo yinto nje emele imise, and okukhona esikubonayo ukuthi ibutho leMozambique lona selitshengisele ukuthi lokhu ngeza likwenelise lilodwa, lifuna usekelo ngaphandle.
Lokhu kusekelwe umnumzana Mavelas Khumalo wenhlanganiso yeChrists in Zimbabwe Coalition, yona ethi eleZimbabwe kumele lincedele eMozambique.
Umhlangano lo ucine usenza ikho yokuthi ukulwisana okwenzakalayo eCabo Delgado kakumiswe manqaso kumisiwe sokusipha ithuba lokuze abantu bahlale phansi bakhulume ngase bekhulumile sebebona ukuthi bangaqeda njani ukudonselana lokhu
umvukela waseMozambique ngabahlamuki abalobudlelwano labenhlanganiso yamalwa ecatsha yakwele Iraq leSyria e-ISIS owaqala ngomnyaka ka-2017 kodwa kumaviki ambalwa asanda kwedlula abahlamuki laba bavuke eseganga bahluthuna idolobho lePalma ngombimbijo esigabeni seCabo Delgado sona esilamafutha ezimota alenotho efika $60 billion enjiwa yinkampani yeTotal Air France. Embikweni wayo iSADC ibike ukuba ikhathazeke kakhulu ngokuhlaselwa kweCabo Delgado ikakhulu okungahlaliseki kwezizalwane zakulelo lizwe. Umhlangano lo ubizwe ngumongameli wakwele Botswana uMnumzana Mokgweetsi Masisi yena ngomgcini sihlalo ogatsha lwezokuvikela kwala mazwe ole Ogaden Politics Defence and Security Corporation. Ngimele isitho 7 seHarare ngingumlondolozi Ndlovu.
Ibandla lemphakathi Republic Party livinjwe ukutshengisela edolobheni lakobulawayo obekuqoqwe lamuhla. Sixoxe lesiphathamandla sebandla leli uMnumzana Mbonisi Gumbo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Inhlangano yemphakathi Republic Party ibiqoqe ukuthi kube lokutshengisela kobulawayo lasePretoria eSouth Africa abekhona kwaba peaceful njalo. Kodwa ngapha kobulawayo awangapha amapolisa kobulawayo ahlavuka evimbile lapha esithombeni kade sikhayelele ukuthi siyaqalela khona bavimba le city center lamazubko abengangena edolobheni namhlanje ngobuningi bawo abemalutshwane kakhulu kurestrictiwe njalo ama-private kombi lawa achovayo bebewayalisa ukungena edolobheni ekuseni ukuze wabagcina kubangela ukuthi amapolisa egijimelana lemthova kukwenzakale extent abantu abangafika 8 balimala njalo enye imoto yamapolisa ichaya umntwana igijimisa umthova. So isimo sakhona besingekho sihle, ama-members ethu amanye agcine sesesaba ukuthi agqoke ama-t-shirt ebandla esedolobheni okuyikho okudala ukuthi imatch igcine ingaphumelelanga ngapha kobulawayo.
Kodwa amapolisa beliwazisile yini?
Amapolisa besikwazi ukuthi ngeke siwazise, ngeke asinikeze imvumo ngoba bacashe ngeCovid ukuthi banikeze abantu imvumo.
UMnumzana Mbonisi Gumbo isiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudaba lunye, amalunga ibandla leMthwakazi Republic Party lenhlanganiso ezithiyeneyo bebetshengisela lamhlanje esigodlweni seZimbabwe ePretoria kwele South Africa bekhonona ngokuhlukuluzwa kwamalunga abo lokuncindezelwa kwezabelo zeMathebeleland lenkabazwe. UThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Abefuna ubunengi amalunga ebandla le-MRP ephethe inqwaba izikhalazo ezibhekiswe kurhulumente weZimbabwe. Isikhulumeli saleli bandla uMnumzana Velile Moyo nguye wethule izikhalazo lezi kuziphathamandla zommeli weZimbabwe kwele South Africa.
Sikhangele ukuthi urhulumente kumele athathe inyathelo indaba yegugurawundi. Siqhubeka siya phambili sikhangele izinto zeland. Sikhangele futhi ke ukuvalwa kwamabhoda. Sikhangele futhi ke ukumiswa kwama-taxi drivers kobulawayo kufakwa uzuko kuletha amabhasi avela eHarare esiza kuyiwona azosebenza kobulawayo nama-drivers okuya enjalo. MRP 9 eboshiweyo kufanele ukuthi ikhululwe ngokushesha. Ama-demands lawa sizofuna ukuthi ayenzakale njengoba sikhuluma kanje. Kuyekelwe futhi ukuhlukunyezwa abantu bakithi politically, abantu baphiwe i-preference ukuthi ba-exercise ama-political rights abo bengahlukunyezwa nguhulumende. Kuhlanganisa ukuthi bayekele ukuhlukumeza umongameli weMthwakazi Republic Party uMqondisi Moyo.
Leli bandla lithi amalunga alo eZimbabwe asephilela evalweni olukhulu kanti akhululeka kuphela engangena kwele South Africa. Lithutaba lokugrawundi sekufuze lukhulunywe ungakhathalekile lokuthi uhulumende uyafuna loba akafuni. Ilunga lalelibandla unkosazana Zanele Mguni uthi sebediniwe ngokuhlupheka emazweni bebalekela ungcindezelo elizweni labo.
Esikhundleni sokuthi kube sisekhaya sibheke ingane zethu sibheke imizi yethu kodwa nanku siyahlupheka sisemazweni ngenxa yokuthi ilizwe lethu alikhululekanga asinakho ukuthula okubuhlungu kunakho konke ngendaba yemathebelelendi. Ucuku esihlangabezana nalelizweni i-forced immigration silapha asithandi sifisa ukuba sekhaya kodwa singaba sekhaya sizokwenzani ayikho umsebenzi nale msebenzi ekhona ithathwa ngabanye abantu abafisa kwezindaba ezothatha umsebenzi manje sebethatha ilendi angisayiphathi indaba yokufeyila kwabantwana ezikoleni abasemathebeleleni.
Ziningi inhlanganiso ezidabuka kwelamandebeleni ebeziyingxenye yalokhu kutshengisela umnumzana Nkosini Dumo Khumalo uthi konke sekuzanyiwe kwehlula ngakho sebefuna ilizwe labo abalitshiyelwa inkosi uMzilikazi.
Njengabantu bakwaMthokazi sifuna a two-state solution. Ayikho enye into esayidinga, two-state solution. Umashonanda ahlale yodwa, Mthokazi ahlale yedwa. Yinto esiyifunayo, bahluphekile abantu babulewe, akula solution. Siyatshontshelwa, ama-resources ayathathwa left-right and center. So lento two-state solution is what we want. Helela lapho.
Umnumzana Mbuso Ngwenya obemele inhlanganiso ye-Operation Free Mthwakazi layo betshaya phansi ngentonga ethi sebehlupheke kwenela.
Sithi thina ugovernment waseZimbabwe akayeke ukuhlukumeza abantu babithi sekwanele manje ngoba lamanje lamabheli la aloku ekhitshwa okungapheliyo sesenele ngayo. Umlayezo nje esimnikeza wona ukuthi ma engasoze alalele lokho esikucelileyo okuzolandela kuzofana naye.
Umculi weZimbabwe odumileyo umnumzana Sebenzani Mqolo layo bekulokhu kutshengisela isithi uhulumende weZimbabwe akayele kubopha lokuhlukuluza abantu abasebenzisa ilungelo labo lokutshengisela.
Abantu kumele bebe lamalungelo, abantu kumele ukuthi-ke bekwazi ukutshengisela ngaso sonke isikhathi ngaphansi kukahulumende wedemokhrasi. Lokho esikubonayo kusenzakala eZimbabwe kuyabonisa ukuthi-ke ilizwe leliyana alila demokhrasi. Ngabantu akade betshengisela bengela violence kodwa namanje basaboshiwe basejele asazi ukuthi bazokhululwa nini.
Isiphathamandla ze-ofisi kamele weZimbabwe zalile ukuphuma esangweni lesigodlo zakhetha ukwamukela ugwalo lwezikhalazo lolu ngezikhala zesango. Le yinto ethukuthelise kakhulu iningi labe betshengisela laba. Kodwa-ke lezi ziphathamandla zithembisile ukuthi ugwalo lolu zizalusa kuhulumende weZimbabwe ukuze kutholakale impendulo. Melesuko 7 Johannesburg kwele South Africa ngiwuThuso Khumalo.
UZulu wobulawayo ukhala ngodubo lokusilela kwemali ethunyelwa ivela kwamanye amazwe. Ethi lokhu sokudala ukuthi bavukele emabhanga, abanye sebelala endwendweni zamabhanga ukubangela ubusela lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abanye bathi bayathatha insuku ezifika phose iviki yonke besiyadinga imali abayabe beyithunyelwe. Kuthi abafuna ukwenza imali bayalala endwendweni bese bebhadalisa abafuna indawo zabo. Umnumzana Dumisani Mpofu oyisakhamuzi seNkulumane uthi balokudana okukhulu ngalokhu ethandabuza ukuthi imali le iselakala njani emabhanga.
Silokudana okukhulu ngomumo okhona elizweni ukuthi ilizwe lethu alithuthuki njalo. Iningi lethu alisebenzi, sigcinwe ngabantu abahlala ngaphandle kwelizwe. Njebe isimanga imali abathumelayo iyatshitsha iviki lonke kuthiwa ayikho. Okuyikho okwenzakalayo kuyini kanti? Uhulumende aluba uyalungisa lawa maphutha ngoba eqinisweni akula COVID ezaphela abantu betshona beyabuka edolobheni bedinga imali njalo umuntu nxa elambile engenza noma yini ukuze aphile. Kodwa lokhu yingabomo sibili ukuthi silanjise abantu befihla imali.
Unkosikazi Sanele Sibanda uthi lokhu kwenziwa ngabomo ngoba imali igcwele phandle kubo siphatheleni.
Kulo kunzima obukhulu elizweni lethu ngoba i-corruption yiyo esebenzayo. Kwenzakala njani ukuthi imali iswelakale emabhenki igcwale emgwaqweni? Eqinisweni uhulumende kumele ananzelele khonokho ibhondi ligcwele emgwaqweni lezinye imali, bona bayithethe ngaphi, thina siswela encane eyokugada. Osiphatheleni laba abagcwele emgwaqweni yibo ababulele ilizwe, kodwa siyakwazi ukuthi kukhona okwenzakalayo okumele kulungisiswe masinyane.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu osakhulayo uthi ukusebenzisa amakhadi emabhanga kuyadla kakhulu imali.
Hayi, indaba yecash ibuhlungu ngoba uyabuvuke ngo-4 khonapho usiqiwa la inele imali, but imali yangkhona uhlale uze utshaya uthole ufo ungayitholanga. Indaba yecash ibuhlungu kakhulu.
Umnumzana Effort Ncube, umqondisi we-National Consumer Rights Association INACORA, uthi uhulumende akala ndlela yokulungisisa lokhu ngoba isikhathi sesiside.
Abantu bayavukela besiye emabhenki baphenduke bengelayo imali, baqhume ebusuku, abanye balala khona emalayinini bayesuka bengelayo imali, bengela kudla kwabantwana, bengela mali ye-transport. Uhulumende kuyacaca ukuthi kuyamehlula lokho, akala ndlela yokulungisa. Uyakhuluma nje ngomlomo kodwa abantu sebelokhu beqhubeka bephakathi kohlupho. Kuyadingeka ukuthatha amanyathela awezepolitiki lawezomnotho ukuba kulungise lokho, ngokuba kuzalwa ikubi kwezepolitiki kwezombusazwe, ikwehluleka kahulumende kwezombusazwe okudala khona lokhu kuswelakala kwemali emabhenki.
Imizamo yokukhulumisana labebhanga elikhulu ele-Reserve Bank of Zimbabwe yehlule ngoba isikhulumeli sebhanga besisemhlanganweni. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulive talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama, sixoxa ngendaba eziphathelane labesifazane. Liyenelisa ukungena kuhlelo lolu ngencingo kumbe ukusithumela inombolo zenu silithinte. Isikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isikhulumeli sikahulumende wakwele Tanzania silandule imbiko ethi inhlanganiso zendaba ezavalwa ngesikhathi kubusa umuyi umnumzana John Magufuli sokumele zivulwe. Ngomvulo umongameli omutsha unkosikazi Samia Hassan uthe lezi nhlanganiso zingavulwa, kodwa isikhulumeli sikahulumende sithi uHassan wayesithi inhlanganiso ezobulembu kuphela izo ezizavulwa. Umongameli Joe Biden lomchuchisi omkhulu welizwe leMelika umnumzana Merrick Garland bakhangelelwe ukukhuluma namhlanje ngemizamo yokwehlisa izehlakalo zokusetshenziswa kwemibhobho ukubulala abantu. Wayengumqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT umnumzana Bednico Bebe uthi kayanga kubandla le-MDC Alliance. Kesizwe uBebe echasisa isimo sakhe kungxoxo esiyenzelaye.
Ama structures ka 2014 angikhetha kumbe angenza nganqoba kukhetho olwenziwa kobulawayo olwama nomination kungakayiwa kuCongress. Ubusukhumbula ke ukuthi ke kulabanye ababambana lezani, kodwa lokhu be yiMDC ukuthi ke basebenze lezani. Sebenze njalo ke uzakhumbula ukuthi ke kwabhalwa incwadi kwathiwa uBebe sexotshiwe. Uphinde njalo ukhumbule ukuthi sokuthiwe uBebe sexotshiwe ngakukubeka sobala ukuthi iCongress leyo eyayenzelwa eSheraton kayisiyo yeMDC, iCongress yezani. Njoba yayiyiCongress yezani, ngizakubisela ke emuva ngikukhumbuze ukuthi nxa umuntu kuthiwa uyajoyina ibandla uyabe engayisiyo member yebandla lona lelo, uyahamba ayethenga ikhadi lalona lelo bandla abe sesiba ngojoyinele leli bandla. Kodwa uzakhumbula ukuthi mina ngubeke sobala kugwalo engilufakileyo njalo ukuthi kusukela ekuxabaneni kweziphathamandla ze-MDC okwaqala ngo-2016 imbono yami ngiyibeke sobala. Njalo nxa ngiyibeke sobala, engingakutsho ukuthi-ke hhayi labo abathi uBebe ujoyine i-MDC kabakubeki kuhle, kabathi-ke uBebe labantu benkayi sebeyunayithile le-MDC ngezinye indlela kutho ukuthi ukulwa okwakukhona sesikufake eceleni, sesizibone kufanele ukuthi sisebenze ndawo. ndawonye ukwenzela ukuthi sikhiphe izano enkayisawo. So angiboni ukuthi ke lapho okukhulunywa yilabo uthiwa kuyajoyinwa kuyathiwa hayi, ngibona ngani ibala elithi ukujoyina lelo asilithatheni sithi lisetshenziswa izano. Thina i-opposition ibala lokuthi kuthiwa kuyajoyinwa ngibona ngani kasikilibeke neceleni ngoba esikulwisayo okwakhathesi yizano. Sifuna ukuthi sibambane ukuthi silwise izano, hatshi ukuthi kube lo muntu othiwa uyajoyina. Umuntu ojoyinayo ngokade engekho, mina kangisoze kuthiwe ngiyajoyina ngoba kade ngivele ngikhona.
Manje njengoba kukhanya kungasoze kwayenzakala ukuthi amabandla nalawo mabili MDCT le-MDC Alliance kubambane, nxa sikhangela inkulumo evela kunqazombili.
Ngumbono wakho lo Gando ukuthi ubone ngani abasoze babambana? Ngoba phela ukubambanayo lapha ngabantu. Nxa abantu bangabambana, lo ozithi yena ungumkhokheli ezama ukutshontsha ibandla elingasilo lakhe, uza kubona ukuthi akwenzayo kakuqondanga. Uzahle ahambe ayejoyina khona ngale ezanini. Ngoba abantu be-MDC bazabambana. Bangabambana, abantu be-MDC bazamkhipha endaweni yabo, kumbe bazamkhipha bahle ahle ayejoyina leyo zana. Angikholwa ukuthi singahle sinqume sithi khona akusoze kubanjani. Njalo futhi mina ngifuna ukukwala kona ukuthi kona nxa silandela umthethwandaba we-Supreme Court ngendlela eyawubeka ngayo ukuthi sibe silokhu siqhubeka sithi thina kulamabandla amabili, asivumeni ukuthi ukhona owatshontsha ibandla ele-MDC esetshenziswa izano. Lokho ngiyakuvuma, hatshi ukuthi kuthiwa kulamabandla amabili.
Umnumzana Bednico Bebe ngowake waba ngumqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Abalwela ilungelo loluntu labamabandla aphikisayo bathi uhulumende elokhu esephula amalungelo oluntu ngokubopha mahlayana abangavumelani lembono yakhe. Lokhu kugcizelelwe inhlanganiso elwela ilungelo loluntu emhlabeni jikelele e-Amnesty International esanda kwethula impumela yokudingisiswa kwayo. Lapho ethi ithole ukuthi uhulumende weZimbabwe ucatsha ngemva kwemigoqo yokwenqabela i-COVID-19 ukwephula ilungelo loluntu. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa kumbe uhulumende ngalolu daba, kodwa uhlezi ekuphika lokhu esithi inhlanganiso ezizimeleyo kanye lohulumende welemelika basebenza ndawonye ukuyisa umbuso webandla leZANU-PF. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, endawonye lomnumzana Ambrose Sibindi, umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions kugatsha lwangentshonalanga yelizwe, onguye osungula lingxoxo.
Sinabantu abaningi ababotshwayo, bangabotshwa uzothi asho bebotshwa ukuthi babreake imithetho eyale COVID-19, kodwa banazela abantu ababotshwayo kakhulu yibona abangathi bangafa abaphela amalungelo abantu abadlaba ezepolitika abakuma-opposite parties, bona yibo kakhulu ngathi bayabantu. So ngokunjalo amapholisa asecathe ngemva e-COVID-19 usho umeza abantu, kodwa kumali kakhulu ngoba vele uhulumende wethu weZANU-PF.
Yebo, yingqobe sikuwe mnumzana Mkandla.
Hayi, ngiyavuma kakhulu, ngivumela loSibindi lapho. Iqiniso ukuthi wona vele kaze angaqalisa athi ezine-COVID-19, uhulumende lo vele ngoncindezelo. Ngitsho lanini lakhona ukwabaze baliyi-new dispensation, akulanto entsha. Asebaluleka manje ngobana umhlaba ungaphansi kwayo i-COVID-19 le. Amadoda labusayo labomama babusayo sebekhweze nje izinga lokuhlukumeza amalungelo abantu bethembe ihawu kumbe isiviko se-COVID-19. Ngivumela loSibindi. Uhulumende lo vele kalandaba lamalungelo abantu lingafa lonke yena vele kagcize eqakala kulokhu. Bona abantu bona labo abahlukunyezwayo belandela izinto ezikhona kusisekelo sombuso.
Mnumzana Sibindi, sibonile njalo umbiko owethulwe inhlanganiso ye-Amnesty International. Lingathi kwaBulawayo zazizinengi yini izisakalo lezi? kumbe kuyafanana la kwezinye isigaba zelizwe
siyalazela ukuthi njengoba izinto ezinjalo zikhona ziyenzakala eqinisweni ukuthi abantu bezawuthukana kubelapho bangasabonakali ukuthi babezikhozengaphi abantu babezikhozimbuzo kodwa kuliqinisa ukuthi xaloma umkande jile ukuthi vele into la iqala isikhathesi inyaka zama-8 zingekukhulahuli abantu benyamalala besenzayo akulanto emangalisa ukuthi abantu banyamalala bezengebabulawa ngoba vele from independence up to now abantu vele kuyindlela abaphatha ngayo so-ke iqinisele ukuthi kungabe ngayeabantu
sesibuya kuwe mnumzana Mkandla sike saxoxa lelunga lebandla lezanu PF mnumzana Joseph Chuma uhlelo olufanayo ngeviki edluleyo wathi labo abezanu PF bake bechithachithele imhlangano ungathi lokhu liqiniso yini amapholisa awabandlululi
semamhlanga lwesibindi uyabona ke yiwo kwamanga luhlaza lawo abadala imihlangano labo bantu bayenza santando beza abakufunayo ngasikhathi bani zokuthi ngubani esilungunxa ememeza ibizwe lezanu PF akukalutshwani nxa kuyakwenzakali xa kuyakwenzakali bathitha imihlangano ezanu PF kutho ukuthi kuyabe sekuliwa ezomndeni ezangaphakathi esingathi ngama-factional wars kodwa eqinisweni izanu iyazenzela imihlangano yayo ingayibhukanga lokuyibhuka sibonile kusenziwa ama-DCC inyakenye siyambona nangulo mama lo kuthiwa yi-first lady usabalalile izwe lonke izolu bekhona begwanda akulamu ehlangana labantu kakulamuntu omisayo ngamanga lawo bathatha ngomunye iqiniso umthetho wezimbabwe kukhangela ukuthi ungubani usuka ngaphi xa izanupi bayazenzela imihlangano yabo santando anti bona bazenza umlimo waphansi amanga lawo athiwo lijakalele lakithi lalo kanti uthilithina kumele lizame ukuthola idlelo lalo lingomanga ngokukhuluma izinto ezingayisizo umthetho usebenza kancane njengoba usiphindethilo usebenza kancane kwenye ingxenye vele kabakhayela eceleni nje
awakho awokugcina ngamafitshane mnumzana Sibindi ukuthi kungenziwani
impendulo yokuthi sizama ukubambana sisebenze ndawonye silwise isitha lesi esibusayo enzime kusayo izanupi PF futhi ethi sizothinte ngoba so nxa bekhona kungaze kuthinte umuntu onguye osihamelayo abibhehavior iyafanana silaqhubeka sidubeka amakhosi angazathini akusiphedisi abantu bakhona bafuna ukubambela embusweni ungavusa ikanda uyanqona so ngokunjalo impendulo yokuthi akuphume kuwena esikhundleni ubusa abanye abantu
siyabonga ungasigqibela lingxoxo mnumzana Mkandla
ngiyabonga lami ngikhonapho into le singakhupha oyedwa kuyasala kunjalo uphumile umgabe kwesinye isikhathi sibone ngathi uze ukuthi mhlawumbe engxenye umgabe wayengcono bona ababantu kumele kumiwe ngenyawo akuxokozela abantu bangaze bathandabuza ukuthi babonakalise ukuzwa kwabo ngendaba lezi ezamalungelo abantu kakuliwe ngenyawo abantu bathwasale bangakhangeli lokhu yalokhuyana kodwa bathi okunye baza kubona behamba ngendlela kakuphume bona babantu ngobana engakutsho ngesilungu ukuthi i-system yabo ivele kayilungiseki kungangcono kuqaliswe kutsha abantu babona ukuthi bafake abantu abazazwisisa izinto zamalungelo abantu abantu abalifuce liphume
lo ke ngumnumzana Thandeko Zinto Mkandla ingcwethi yecubungula izombusazwe ubexoxa endawonye lo mnumzana Ambrose Sibindi umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions singakehlukani kesikhangele inhloko zendaba amazwe enhlanganiso yomanyano weSADC asevumelene ukungenela kumpi yakwele Mozambique esatshelwa ukuthi ingacaphakela laseZimbabwe ibandla leMthwakazi Republic Party livinjwe ukutshengisela kobulawayo kodwa kwele South Africa ukutshengisela kwalo kuphumelele silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni ekuseni ngo-6:30 kumbe kusasa ngo-7:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.